yena obakathi vele asitawanga kakhulu because aziwazi ukuthi imali yangona izatholakala yini, iyabuya yini, kumbe iyabuya nini. Basipromisa sibide ukuthi kona i-bonus kumele ibe khona, but ukuthi kona iyabuya yini vele awulaqiniso because okwakathesi ukhanya imali yangona vele ayikho elizweni.
Njengoba kuqala babelithembisile kodwa yabuya, kungani lingathemba ukuthi khathesi izabuya yini?
Yabuya imali yangkhona but nxa isibuya laphana imali yangkhona iyabe isiluzile vele ivalue thina siyabe sezine squared eziningi kakhulu.
Kodwa okunye likuthandileyo ngebhajethi leyo kuyini?
Thina esikuthabileyo kakhulu njengabalisi ukuthi khona kutakona ama-youth lawa thina besithi khona ola lo ngama-ghost workers ku-previous government leyana beyala ukuthi kona vele akula ma-ghost workers and abantu labana kuthiwa kukhanya kathesi bazamisa umsebenzi and imali yangkhona maybe sizayizuza because yokuthi kona kukhanya abantu abakade behola bengayenzi umsebenzi bengayenzi lutho benikwa imali kuphela bekhampeni i-ruling party.
Lokhu kuzaletha mahluko bani?
I-difference yokuthi kona thina sizabona ngani hante kathesi kade sebefrizile ukureporta ama-teachers so kathesi bangamisa lwana umsebenzi imali yangkhona leyana ingahamba ukuyobhadala amanye ama-teachers because okwakathesi ama-teacher people ratios esilawo phakathi kwezikolo vele ayakhathaza kakhulu. So kulama-project because of i-new curriculum lay, so bangamisa umsebenzi abantu labana bakhathe amanye ama-teachers and ukanye laba abasefikile 65 years bazacelwa la ukuthi nxa befuna uku-retire bahambe ku-retirement. Khonoku kuyenza ukuthi khona laba abatrainileyo kathesi abasanda kuvela kuma-colleges bazuze indawo ezokufundisa.